tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mchaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Loba singazibanike laba beChina. I-challenge yikuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi yatibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngisho lebara yaseChina labasebenzi abavele eChina. Esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakalayo.
Umongameli Mnangagwa umise njalo ikhefu lakhe namuhla waphindela emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano bele China lamanye amazwe bekhulumisana ngoncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe.
Sokuba kunzima obukhulu kakhulu kazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zihlweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele nemali yakhona abazali siyindivele kankulu athenelisi nithoda kuzobuya ngapha emsebenzini ngaziyaemsebenzini ye baqinisile futhi ngoba bakula utophela baruzuzayo.
Abantwana abafunda emabhodingi babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa ngoba bengelamali. Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ukusemthethweni umsebenzi wemithethwandaba lonyaka esola udlakela lwezikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wephule ikhefu lakhe okwesibili waphindela njalo emsebenzini ukuyahlangana lomphathintambo obona ngobudlelwano bele China lamanye amazwe. Umnumzana Wang Yi bekhulumisana ngenhlelo ezitshiyeneyo ezigoqela uncedo lwemali oludingwa yiZimbabwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende ucele imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko eziyisithupha phansi kohlelo lukahulumende weChina olokuphathisa amazwe asathuthukayo ole Road and Belt Initiative. Wengeze wathi uMnangagwa lomnumzana Yi bakhulume njalo ngokwakhiwa kwesitichi esitsha esokuphehla amandla kagetsi eseBathoka Hydroelectric Project. Umsebenzi lo waphiwa inkampani yakwele China leMelika njalo ngeseZimbabwe leZambia. Zinengi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende weChina eZimbabwe ezigoqela ukwakhiwa kwemigwaqo lamagceke endizamchina. Kodwa abaningi bathi akulalutho olukhanyayo osolwenziwe ngamaChina oluthuthukise impilo kaZulu lelizwe selokhu uhulumende weZimbabwe waqinisa ubudlelwano bakhe leChina kwezamabhizimusi ngesikhathi kusabusa umuyi umnumzana Robert Mugabe. Wokuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Loba singazibanike laba beChina, i-challenge yikuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi yatibize ngoba ngananzelela ungazi banike ngisho lebara laseChina labasebenzi abavele eChina. Esiyasala sikubambile isikhathi esiningi yinto abayenzayo nesikweleti kodwa kunabenefit engathi iyabonakala edlula khonokho. Njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho sisafunda khona ngekudlelana namaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili. So ubudlelana nemchina yes I think basinceda nasikhathi ngabasebenzi singathi ngabantu abaright kodwa uthi singaba no-benefit eyakhatshana hhayi asiyafiki ukuthi kwanise nowakwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo bona ekunegotiatheni vele bazi nolonkananzelela njalo ukuthi wona amakampani labo akahulumende asebenze njengama-private company thina lapho uzananzelela ukuthi sihambe sanegotiata singuhulumende kodwa sinegotiata into zebusiness and ungakhayela uhulumende wethu asithi kalasisile loba ecapacity sokunegotiata ama-business transactions endleleni lawo isikhathi esiningi yikho kwenza sicine siluze
kodwa uhulumende uthi kunengi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi
yebazakhiyela bese zivele into esithi infrastructure development kodwa siyabe siyisikweleti aso sibenefit nalesi isikweleti oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esile nto ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezivele echina kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kuze sibe lokuthi siyakhangela loba siloku-east loba sizalwa le-china kuze sidinge okuyinto okulokuncedo loba okulokuthokoza ilizwe than ukuthi kuloku sithi abangani bethu be-china abangani bethu be-china
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abantwana abafunda emaboarding babuyelile ezikolo namuhla ngesikhathi ababalisi beqina ngokuthi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Kanti njalo abazali labo besithi babhekane lobunzima bokuhlawulela indleko zesikolo ezigoqela amabhuku, ama-school fees, ama-uniform lokunye. Izisebenzi kunhlangothi ezichiyeneyo zithi zilakho ukukhalala umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Uhulumende wehlulekile ukuvumelana lezisebenzi zakhe kudaba lweholo emhlanganweni oqhutshwe ngolwesihlanu. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Jafet Moyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU lo mnumzana Joseph Chuma okudale le ZANU-PF Central Committee kanye labalandeli veStudio 7. Umoyo usungula lingxoxo.
Izisebenzi sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwaniseke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behlulekake ukuthi betholeke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behlulekake ukubuyisela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behlulekake ukuthi baye emsebenzini bethenduke ezindlini. Kuba lokunzima ke obuthize ebantwini abaningi so akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi sisithi hhayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi loba nini nje
silo baba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF
intambaniso eyanzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar abantu behola nge-US dollar singena ekuholeni izindola asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu ebehola $500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezindollars khonaphana sakhutugaja banikazi bamakhampani asilungiseni kodwa kwabona i-profit margin ebesesiyithola siyirethile ngama-120-25 khonale kanti abasebenzayo laba wayesingabaredelanga labo ikhono yabo ngama-120-25 ukwenze ukuthi kufanane thela wasuka banjalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Futhi kokusho eqiniso kulobu buzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikweziwe izikolo okumangalisayo okuthi vele le mali yakhona abazali sinje vele kankhulu asiyenelisi ukuyithola kuzobuya ngapha emsebenzini nasingayemsebenzini ye baqinisile futhi ngoba sakulayito phela baluzuzayo sakula bazange bakhwezele iholo.
Asithathe-ke umama ubagajidzane
owamuntu aniyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3 ngazishiye ngezinye intandane recently emazikini ngambalwa ezizabe zise-primary ezimbili so ngizaba-adoptha senzaba nabantwana bangu-5 aso bami naba abanye ndabanayo owamuyedwa into engizisa ubuhlunguye naleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adoptha babancedise esikolweni kanti futhi loba-ke sebencedisile esikolweni kuzakuba lokuthi amatisha kasoze abuyele emsebenzini okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland abantu abathungayo bona banakasifundeleni kibo uma kuthengwa amalembu kuthengeni amalembu bathungele abantwana ama-uniform.
Labo ngabanye babantu abaxoxelwa Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelwa esilethulela lona enkundleni ye-Facebook olweZimbabwe Today asixoxeni ekhasini lethu le-VOA Ndebele. Umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba namuhla usole udlakela olwenziwa izigebengu ezidume ngokubulala abembi begolide zihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi esithi imithethwandaba kayisoze ivumele ubuqliwi lobu buqhubeka. UMalaba wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokusungula umsebenzi wemithethwandaba lonyaka. Izikliwi lezi sezibulele abantu abanengi abagoqela ipolisa njalo zahlasela endaweni ezitshiyeneyo ezilemigodi yegolide ezigoqela enhla lasezansi yemaNdebeleni eKwekwe eKaloma lakwezinye indawo. UMalaba ukhuthaze njalo inhlangothi ezibona ngokulondolozwa komthetho ukuthi zibambe iqhaza ubugebengu lobu buqedwe. Uphinde wachothoza abatshutshisi ngokwehluleka ukuphenya kuhle amacala enkohlakalo esithi lokhu kugcina kubangela ukuthi imithethwandaba yehluleke ukuvalela izigebengu. Nanka amazwi kaMalaba.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law. Special courts to specifically try the cases.
Ngithanda ukwazisa uZulu ukuthi imithethwandaba izimisele ukuthatha amacala alabo abetheswa amacala anje ilandela imithetho yelizwe. Sokule mithethwandaba elizweni lonke jikelele ekhangelane nalawa amacala. Ngikhuthaza bonke abakhangelane lokulondolozwa komthetho ukuthi bahlanganisa amakhanda kuqedwe udubo lolu. Abagcini bomthetho ngeke bahlale nje babukele izigebengu lezi zihlukumeza uZulu ngendlela enje.
Gangs have the potential to create anarchy if they are not quickly neutralized.
Lawo ngamazwi kamahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba. Sibuze incwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ukuthi uthini ngamazwi kamalaba.
Kuyinto enkulu kakhulu lokho kuphawulwe ngumphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe baba. Ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo. Sebekwazi abomthetho amapolisa abachuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwatheka imboza bawahambise emthethwandaba amadokhethi engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle. Kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba. Ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphathamandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi ngasuthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngalokho ongincenga ngakho. Ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakumadokhethi laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe. Sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe. Ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona kuyani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imithethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu.
Umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa. Njengoba ekhulumile uMnangagwa uMalaba la yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona.
Inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani. Ubaba uMnangagwa enjana engathatha isihlalo sokuba ngumongameli kukhona ade yikho kukhona ade kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe. Ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe ngesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi ngendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehamba egamula abantu. Kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kunebutho khonaphana eMidland akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide esesibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashurufi. Ngibone ngani kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kwele Zimbabwe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Livestock lamhlanje sikhangela inhlupho esibhekane labazali ababalisi labantwana ngesikhathi kuvulwa izikolo kusasa. Tumelani iWhatsApp kumbe iText message kunombolo ezithi 001 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. USenator Bernie Sanders webandla lamademocrats eMelika ubikwa ekhokhela kumncintiswano wokudinga usekelo lokumela ibandla lakhe ukhetho lukamongameli weMelika oluza kwenziwa lonyaka. Sokusele insuku eziphansi kwenyanga ukuthi luqale ukhetho lwama-primaries kubandla lamademocrats. Umlawuli wecala lephalamende eMelika unkosikazi Nancy Pelosi uvikwa ethe uza kusa amaphepha okuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump ecala lesenethi kunsukwana ezilandelayo. Inkokheli yamabandla achiyeneyo abumba uhulumende wakwele Libya ikhangelelwe ukuhlangana kusukela lamhlanje kwele Russia kunkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe ele Libya ka lilakho ukuthula selivelo ndlakela kusukela kubulawa owayengumongameli uMuammar Gaddafi. Umumo ubikwa ungakaguquki kangako ezibhedlela zikahulumende ngoba kulokhe bebalutshwana abagulayo abathola usizo lanxa inani labodokotela asebebuyelile emsebenzini ngeva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezintathu selikhuphukile kancane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Izigulane ezibhedlela zikahulumende ezinkulu, iHarare Hospital leParelenyathwa Group of Hospitals, bakhala ngesiphatho abasitholayo. UFirst Chisora ngosakhulayo oleminyaka engamachumi amabili yokuzalwa walethwa esibhedlela seHarare Hospital ngoNtulikazi nyakenye evela eKaroyi ngemva kokutholakala elomkhuhlane wamathumbu odinga ukuthi ahlinzwe. Ngemva kokuhlinzwa, uChisora wafakwa okungumgodla osiza ekukhipheni ingcekeza esiswini sakhe okubizwa ngokuthi yi-colostomy bag, wona okumele ukhitshwe ngemva kwesikhathi bese kuvalwa isikhala esavulwayo.
Angibarukudiwa TPN matoto
kuthi bivalwe leli ngceba bathi kudingakala i-TPN ama-total parental nutrition. Okwenza ngibe lokhu ngikulesi sibhedlela yindaba yokuthi mina anganelisi ukuwathola, bathi angatholakala ngiyahle ngivalwe bese ngibuyela ekhaya. Inkinga yokuthi akekho ongangisiza ukuthi ngiwathole. Abesibhedlela bona bathi kabalawo lawo ma-total parental nutrition akhona.
UChisora uthi lokhe egcinwe esibhedlela ngoba eswela imali yokuba enziwe isigaba sesibili sokuvalwa kwenxeba elavulwayo. Uthi kungenxa yokuswela leyo mali elokhe esesibhedlela seHarare Hospital, ukhala njalo ngokuthi akala muntu owanelisa ukuzambona esibhedlela. Uyise wabhubha kudala unina engenelisi ngenxa yokuswela imali yokuhambisa. Esibhedlela seParelenyathwa bekulesimo esehluke kweseHarare Hospital, abagulayo betholiswa usizo kusiya ngokuthi ulomuntu omaziyo na osebenza khona loba isihlobo. Osakhulayo uDavid Rugare ngomunye wabagulayo obezedinga usizo esibhedlela seParelenyathwa Group of Hospitals. UDr Aspect Jacob Maunganidze, esinye seziphathamandla esibhedlela seParelenyathwa Group of Hospitals, ulandisa kabanzi ngesimo esisezibhedlela zikahulumende.
On the ground, obviously, our services are not desirable. They are not.
Akula lutho olwenzakalayo. Odokotela bakhona kabakho. Kade sibalindele ukuthiwa bayeza kodwa bengavuyi. Akekho osiza abantu. Kunzima kakhulu kithi ngokunye kwalokho okunzima. Ngabe kuthiwa bayasiza abantu baphange babuyele emakhaya. Abatholakala belenkinga ezidinga ukuba bagcine esibhedlela balaliswe.
And offer better services.
Enye ingcwethi kwezokuhlalisana kwabantu lezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kubuhlungu lokho osekusenzakala ezibhedlela zikahulumende.
Kuyesabeka okusezibhedlela. Lokho okuthiwa nguhulumende angivumelani lakho ukuthi sokulobungcono. Abantu lokhu behlezi bebhekane lamadokotela. Amadokotela aswela izinto zokusebenzisa ezibhedlela lapha. Amanesi akala lutho lokusebenzisa ezibhedlela lapha. Kodwa uhulumende ngakolunye uhlangothi uthi hayi, abantu ababuye sokungcono. Lokhu akuhambelani ngisho lokwenzakala ezibhedlela lezi.
Okudanisayo uMancitshana uthi nguhulumende ongazihluphiyo ngokulungisisa lesi simo, ekhetha ucatsha ngodaba lwezijeziso zomnotho ezabekelwa ezinye zenkokheli kahulumende kungekho akwenzayo ujezisa abatholakala bechaphaza imali.
Singakhangela njalo ukuthi imali efunakalayo kulezi zibhedlela uhulumende uyabe sithi kalayo ukuthi izinto zibuyele kanye emgwaqweni wazo. Kodwa ubusuthola omunye umkhulu wabo ebothela ukuthi untshontshe i-20 million US dollars. Lokhu kuyethusa ukuthi izibhedlela ezingaki ebezizasukunyiswa imali le. Ngalokho angiboni ukuthi okuthiwa nguhulumende kuyinto eliqiniso, ngoba badlala umacatshelana nje labantu, badlala umacatshelana labantwana beZimbabwe ngendaba yezempilakahle.
Kodwa umqondisi wohlangothi olubona ngokuvimba ukuqhamuka kwemikhuhlane lokwenqatshelwa kwayo kugatsha lwezempilakahle, uDr Poshia Malangazira, uthi benza konke okusemandleni abo ukusiza uZulu.
Parizvino tingati zviri kushanda ndezviri.
Esingakutsho okwamanje yikuba izibhedlela ezisebenza ngcono ngezamadistrict amakilinika lama provincial hospitals. Kodwa ukusebenza kwama central hospitals kwehlile kakhulu nxa sikhangela amanani akuma report alethwa yithi. Sehle okwedlula 70% nxa sikhangela abaza ezibhedlela. Kusisho ukuba balutshwane kakhulu ababonwa ngodokotela kulalabo esandise ukubabona besizodinga usizo kuma central hospitals. Lokho kutsho ukuba uduwo lusasekhona sibili
abathini sibona kuma central hospitals.
Ekwethekeleleni okwenziwe yi-Studio 7 ezibhedlela zombili eParinyathwa leHarare Hospital bezivaliwe ezinye zendawo zamawards lapho kumele kulaliswe khona abagulayo ngesikhathi beselatshwa okuveza sobala ukuthi umumo lokhe ungamanga kuhle kwezempilakahle elizweni. Odokotela abasanda kugqiba izifundo baqale ukukhalala umsebenzi ngenyanga phose ezine ezedluleyo. Abanye babo abalutshwana baphindele emsebenzini kodwa iningi lahle latshiya kumbe ukuxotshwa umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, umqeqeshi umsekeli kamqeqeshi weqembu lenguqu LFC Platinum uLizwe Sweswe setshayele ihlombe abadlali bakhe ngemva kokuthola umklomelo wabo wakuqala kumncintiswano weCAF Champions League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule Egypt ngomgqibelo wedluleyo. Lokungumdlalo walo wesine kumncintiswano weTotal CAF Champions League. Iqembu leFC Platinum njalo belingcotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu leManchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jersey laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leFC Platinum uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo njalo indlela abadlale ngayo itshengise ingqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala. Impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu leFC Platinum awokudlulela kusigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kusibaya sikaGroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikaGroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakule Sudan linqotshwe nge-1-2 nge-Etoile du Sahel elakule Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo yemine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona ile miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo yemine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu ile miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo yemine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikaGroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-20 kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu leFC Platinum lizancikilana lele Al Hilal. uLizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo wedluleyo, kodwa kumidlalo ezayo iqembu leFC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu leHighlanders nyakenye. Ngiyimele Studio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umahlulo omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malaba uthi imithethwandaba izabamba izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ngesandla esilukhuni. Abantwana bafunda emabhoding babuyelile esikolo namuhla ngesikhathi ababalisi besithi kabasoze babuyele emsebenzini kusasa, kanti labazali labo bekhala ngemali. Umongameli Mnangagwa wephule ikhefu lakhe namhla wahlangana nalo mphathintambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.